izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukhansila wabo. Kulabantu abalichumi lasitshiya galombili abakhankasela ukuncintisa kulolu khetho. Lolu khetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singelamuntu ngemva kokubhubha kwayengukhansila umnumzana Hapson Nyasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe yinhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umgcini sihlalo we-MDC, unkosikazi Thabita Khumalo, nguye oveze ukuba inkokheli ye-MDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
U-advocate Nelson Chamisa besilapha namhlanje eCountry Park sihamba lobaba u-Honorable Amos Chibaya onguye ongu-national organizer webandla ukuthi size kwazisa uZulu waseCountry Park ukuthi candidate yethu thina njengebandla ngubaba u-Alderman Colette.
UNdlovu wamukelele linyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
Kodwa-ke hayi senibhodile eCountry Park, ngikhuluma labahlali beCountry Park bakhanya bengi-accepta, bayatsho nje ukuthi hhayi buyela uzoqedisa umsebenzi wawushiyele endleleni. So bengikhakelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa, hhayi ovele senqobile kudala yimi. I-ZANU-P F la iyazama, siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu. Kodwa-ke ngibona izolo ntambama ngabo-7 kule gonyethe beliwile linika abantu impuphu, sithethi nabantu kabathathe impuphu. Kodwa nxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uza kunika futhi enye i-5 kg ngemva kwe-38 years. Ngawina mna ama-primary, so lwana waluza, ube fanele ukuthi ayewithdraw. So kulabanye esibone ngani bayamyenga kumbe ngabe sesebenza leZANU-P F, ngoba nxa sesala umthetho wephathi enguye wafila yedwa i-affidavit asikwazi ukuthi sesithule. But-ke okusalayo ukuthi yena vele sowaxotshwa ephathini, kasekho ephathini, kasambali njengelunga lephathi.
Umnumzana Albert Ndebele, umhlali weCountry Park, uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukhansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicela ukuthi uzangena whoever uyabe esevotele wangena, sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini. Kuda masithi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabila nemigwaqo, engakabila manzi, akula mabridge, akula ndlela ezihambe kakuhle. So bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo. So bengasebenzisi abantu labana bangale so that bakwanise ukungena ehofisini. Kabame ngamazwi awabe bakhulumile after elections, kuyabe ngenile egcwalisa into zake yabe zikhulumile before elections.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncediswa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Isikhathi ama-youth amaningi anathi utshwala kathesi abaye babhema imbanje. So mbone ngani bengasincedisa ngemisebenzi lendawo zemithi nje zokuthi sibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa, sidlala noma amabhora, amagemzi nje achiyeneyo amaningi.
Izakhamuzi zeCountry Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba, bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe, izithembiso abazikhulumayo kathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.